silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba iminyaka elikhulu balutshwane sibili abangayibamba leyo minyaka 97 years noma kunjalo bakithi sidangele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphelekezela kwaba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana sidabukile silahlekelwe njengabantu beZimbabwe silahlekelwe njengabantu besadakhi silahlekelwe njengezalwane zeAfrika umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe
kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa
kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababukhawunta siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu abeSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezela abamhlophe labenketha bechabi emazweni wona la engwaqambayo ubaba uKhawunda besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki so usizo asinike lona luyisifundo kithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasiba bane nini sisebenzeni ndawonye sithuthukisane siphakamisane njalo sikhululane ikakhulu sinandela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa kumele South Africa ifunde ukuthi ukuze ithole inkulu yabayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengoba uKhawunda besebenzisana la so kasifunde nini kuba uKhawunda ukuthi khona singabantu banye sithandane nini isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapha lapha yana okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu ubaba uKhawunda noma ubusa isikhathi eside kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe wahlonipha intando kaZulu wahlonipha intando yabantu akazange athuma amasosha chaya abantu akazange aqile akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa yikho engutsho ukuthi ababusi bakithi labame khonapho bayinanzele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu.